ilamangang ilamangang usungang buzing hamba noba usungang buzing fige noba pela namhlanje lamelanga ilamelanga usuku leyibiza usuku lomnandi usuku leyibuza usuku obumnandi awuphela namhlanje lamangang ilamangang usungang buzing hamba noba usungang buzing fige noba pela namhlanje lamelanga Ten of them.